Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le khona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube namapulazi okubhedla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi uyavela kuyiphi ibudget. There's a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente iyokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba ele Morocco lizangena kwisigaba se-World Cup Final. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana nsuku zonke. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le khona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokutsho ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphandulwa. Iqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even eSouth Africa ngabe yabona i-Eskom yena la ihlupho olufana naye le hlupho indaba lwamagesi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinedube ayisomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile. Ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwayo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibile okunye okumangalisayo ayisoziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe ezicakathekile kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebe betshiza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokunqabela ukuthi imali lezo zilandelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphongeyelelelwa nje abantu bezenzela ukusela besenza landana imisebenzi yakhona icine ngakaphutshana imisebenzi yakhona iqinisisa isalele endleleni. Siyakubona khona kuzindawo even ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelusa ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulisa amalawo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi unumzana uEmmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo. Udaba lwamagesi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegesi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa? Hatshi, lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho. Ilizwe lethu selithele nzima ngokusela ugesi. Kuyadingeka nje ukuthi laba ababusayo bathendisa nje amanga akulalithatha ngalento sokuphambanisa.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Ngwenya?
Iqiniso ukuthi leza uthiwa khona umnumzana ocinyathizayo wayeni nje izigidi lezinkulu ngwane zezinkulu ngwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda akula nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathele nje imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba bantu ababuyisela labo sebekhulekile abasela amagcebe sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu hhathi abantu ngikholwa uZulu siyebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uKenneth Jivayo obengaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Athi ibandla le-ZANU-PF lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamente inkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika, $40,000 umuntu munye ngamunye. Athi amaqubaquba emali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente. Banikwa ngurhulumente ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane edale lepalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Akesizwe uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract echoyo ukuthi isikweletu lesivela asiyo mali yokuyajayiva kesi. Kanti kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kulezinto okumele uzithenge either i-land or basically for housing. So kumele ngithenge i-stand. I-stand vela siyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele. Njalo uParliament anytime yangena ibuyize ukuthi uyabe i-expect ukuthi zikhona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset ne-breach i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina nginje this is not the first one. Ikhona yezimoto lezayijwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zivithele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi kwakuthiwa sizikoliwe. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale, abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ubuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha?
Ye izikwelede kuzakwenza ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani kuzakwenza ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu baba uDube yikuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uPhulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe ukuthi hayi kakungena uNcube kumbe kungena uMoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uPhulu kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuze ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye. Uzathe phuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yonale ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye lapha-ke uNcube akutsho babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo akunjalo yini
bethu? Iposition zethu ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingekholathuka kabenze kolokho abangenza khona mina ngesikhathi selevula imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali ngoba ngizokhuluma i-point of four zokuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhona i-$200 That is a valid point. Because I'm going to the land of the land of the land of the land of in a comfortable way. So over and over again, we just put it in our resources. We just look at it in the land. So over in the end, because we don't have a lot of money, we don't have a lot of money. We don't have a lot of money. As a man, is a big thing, only about the woman to open his leg. So he got to have a lot of Kutas about back to name Abanda Rabat in Tambo. You know, Abad decided to interlay money, Mrs. Anniga, and that's the case of the children. Well, why should I end up having a non? Because I'm looking half, very interesting, but in my own oil.
What
a children have to say commitment yet. You are a man when human is this according to the contract. Women is this and child women is the case.
Nga kukutuba le mali enje opulu labanye. Po italele parlamente sebe ya kulumanjani beti uminister onje ule mali ingaga okumela ibisele kukulumende. Kaba bochwanga kona pukuti sebe na matisole mtulini
lapa. Ye lapa bafakwe izayeke lapha babuduke izanu veli hlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona njalo i-focus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu ba 500,000 kuthiwa i-opposition ithethe ama 40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila. Njalo ithi babophanise imisila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. Sokugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kabusakhulumeke. Ibikwazi izanu khona ukuthi kuza kwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge 40,000. Then yona izanu singathi justified ukuthi vele anti bona ngomaluta vele. Nxa be 35,000 sokungathi kuqondile. So yikubothanisa imsila ukubothwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo. Abakhuze ophulu labo kumele abakhuze khona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili
phose lokugcina babaphulu.
Ye, mina ngifuna ukutsho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kujokisa ukuthi i-CCC iyaphendula imibuzo lethiwa abantu i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusezekala izinto abayenzi ama-press conference uze bachathisa ukuthi kuhamba njani. Thina siloku sinayo unendeza sibona kulungile ukuthi uzulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala. Imali emaminisi 500,000 akuna muntu ongakutshela ukuthi yavela ngaphi, yavela kuyiphi ibhajethi. There's a problem, kumele kubuzwe. Ngizabona nge-budget debate, imibuzo yale uminista we-recordings week ukhona nekudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo, ama-500,000 and so forth, kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu, imali eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngaphi. So ngizabona ukuthi asinazo kizayeli ngoba sizababuza eyethu imali ivela umthonjeni owavunyelwayo o-legitimate. So angeke kube yinto esivalayo ukuthi zibuze imibuzo kodwa le imali engaziwayo ukuthi yavela ngani kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngani.
Lapha lizwe umnumzana ngokucacaphulu ilunga ledala lepalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okulihlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7. Sangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika lele-Melika uqala ngolwesibili e-Washington DC. Kukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikarhulumente labane mayelana lezomnotho lokudlelana lele-Melika. Ele-Zimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba. Umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe. Elerussia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele-Ukraine iKiev. Selibhidlise izititshi eziningi zomlilo kagesi. Sokuyisikhathi sezamasiko. uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kwamathe, siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabingelela Mthembu nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu, ngananzelela amasiko akithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku-social media. Masovuselela ku-social media kusuka ke kube yintale kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe, okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva, kunabantu abasemakhaya lufani Bhinga kubonkayi, labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko. Loba ngongobatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalalela khona ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into. Okufanele ukuthi ungalazela kwaZulu kulezi ndawo okuthiwa kusesandlwana, imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxike kakhulu emhlahlandlela, siyayibona emhlahlandlela sivuthiwe. Kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu, igadade, zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December, so November yithi isikhathi sepupu esibaluleke kakhulu. Yizinyanga zokunyamalala kwenkosi lobhengu lofane ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Ye, siyakuzwa Gubala Ndasibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho?
Yintsha, thina yizinduna. Kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Kona le intala le esemakhaya eyiyo engabamba lokhuyana, kuzalunga konke. Because manje ngananzelela thina sisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizikhathaza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokhuyana. So ngathi azisawazi umsebenzi wazo. So yiko kubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele sizigoqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe, igadadi ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Ye, lo-ke ngubaba uNkululeko Gubala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa, Gubala.
Badala
awata
wathini
ayawutshela bathi salulandela
salulandela.
Koma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlange namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngakunjani isesandleni sakhe. Namhlanje-ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu, indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 verse 1. Kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi-ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lakele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungazake utsho ukuthi umuntu lo unje. Lokuthi ucabangane nxa ezielaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa-ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga ukuwacabangeka kakhulu mikhonokho akukhulumayo. emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali ngoba umzali yena ngokwakhe bongayisiyo lo ahlala la egumeni kuphela kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bengabazali bakhe. Akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje okwalezi nsuku kungathi sokungokunye nje ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Kabasakwazi ukuthi bazithibe ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana abathandekayo. Sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho-ke uSolomoni wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona phela impilo yikukhuluma ukukhuluma impilo kodwa abesesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingaba indoda lomfazi ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya ingabe ngomakhelwane omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomoni ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka kodwa ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulabo abakhulumisana. Nkulunkulu asize-ke asikhulekele. Nkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, kithini kanani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho?
Njengamanje ngiseSt Joseph Mission la esigodini saseKhezi kuze nje nofula uSmukwe.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi nje kuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi kulapho ngidabuka khona khona la kwelasemathojeni.
Ye, wena ngumunye wabasakhulayo, akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi kodwa nokho siyaphila. Singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Yes, ngathi lihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi uqine khona mhlambe ekulimeni noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibili ongaphinde yenze la ekhaya. Siyalima mhlambe uma sivulile ke leso sivulinyana esincane bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile. Siyalima phansi kuhle, siqine kakhulu futhi ekufuyeni. Ngempela impela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyeni, siyafuya impela bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke lile nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo, sokume njani khonapho?
Isimo sokusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba sihlupha kakhulu. Isimo sokusela ngempela amasela afike gathatha amasela hayi nokuthi abasantshontshi bayayithatha imfuyo yethu, ile nkinga esibhekane nayo kakhulu. Kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu abaphathi bey'ndawo, singathi nje uhulumeni wendawo, uhulumeni wasemakhaya. Sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni, singaba nobaba uBhango, ubaba uChishi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Mlanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshe zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo uButhelezi Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba elokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangela is semi-final. It's a 50-50 chance. Kangela the first semi-final Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelane. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing from. Transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco has a better chance to reach the final, and perhaps may be lifted. But someone would say, "But things are more enthusiastic." You know? So I'm vouching for Morocco-Croatia final, and perhaps, luckily for us, Morocco might win.
Umdlali wenguqu uPhindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to, and they survived endaweni ezikhushayo. France ngiyayibona sibila, ngiyibone i-impact yayizulu, but hayi ke mdlali bi-bias, u-referee laphana. So ama chances ayo vele ukuthi singawina lapha next game ayo ambone ngana lo. I think obunye kuzenzwa in nature because kulo muntu omela iwini really went camp. Angulandeli Messi vele ume yathi retire la went camp.
Omunye njalo umqeqeqetshi wabasakhulayo Anele Nyati uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenge elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco they went back but trace ama footsteps of what from a developmental side they are doing something over there. Women's football they are doing something there. Kadesi they have a target for 2024 which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So which means kuti the moment ascend we still have we still have what you call progression. And with those sequels we can retrace kuti ayila bafana laba sukele lapha basukela lapha. So I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as now as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus there. For good, sport is probably as a whole because it is what we need. Zimbabwe qualifiers. Seriously, how much chances that we go to Sinjai to qualify? Given which is only one slot, SSS are pure for Africa. So I think, in a nutshell, what I'm saying is we need to have a blueprint as a nation. So I'm a blueprint leyo siyilande
le. Imidlalo yesigaba semifinal iyaqala ngolwesibili mhlazili 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona le-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinal azadibana kufinal ngensonto mhlazili 12. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okubhedla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eleMorocco lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. Olivalisa ngenjabulo umthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.